Christmas Day. Angiboni umehluko Christmas lama days from 2019 ufike lesi skathi. Ngibala wonke ama days ukuthi abantu kube kwabangcono yini. Kube lokuhlupheka okukhulu kakhulu ebantwini, akulanto enhle. Ngikhona lapha nje kathesi ngikobulawayo. Engibona lapha ngiyasibuza ukuthi abantu laba abagcwele emalayinini bafuna i-transport bangene ezitolo kulamalayini abantu abalamali. Asiwazi ukuthi konke lokhu ngayindlela. Omunye ubengitshela nje ukuthi ilanga lingatshona i-transport iyakhuphuka $80 kubana luba kuthiwa $30.
Nibandla lakho le-MDC kunengi nebelingakwenzela abantu kube ngcono.
Nxa sinanzelela ibandla le-MDC alaye kungaba le nto enhle kakhulu, ikhonomi ngakhuphuka ngoba onemali kuqala kumele beyazi i-security yemali yakhe ukuthi ihleli kuphi, ibhizinesi yakhe, indlu yakhe lapho yakhe khona. So ngilethemba lokuthi uhulumende we-MDC Alliance osekhona ngobaba u-Evokwetu Nelson Chamisa ungayenza ngcono kakhulu ngoba ngawunanzelela i-economy ingatshintsha kakhulu, omunye lomunye engasebenza nesivumelwane semali omele eyisebenzele. Ikakhulu ilizwe ave ngananzelela kumayiningi imali kakhulu kodwa imali konke ayiye ebantwini, kugcwele i-corruption. Izinto ziba nzima kathesi, basitshela ukuthi ama-diamonds ngabathengi, basitshela ngama-sanctions while iba bayenza izinto zibe ukwesi oyenzela ukuthi bakhone ukuja kahle. So ngithi uhulumende lo okababa mnakakwa akakhoni even ukukode eyakwenza amakhampani avalile ama-mines akakhoni okusebenza kahle, abasebenzi kabala lutho. Njengoba ngitshile ukuthi ilanga la namhlanje abalungisela iKhisimusi kusasa kufana lamalanga wonke from 2019 ufika namhlanje, akulalutho olungcono. Ngizwe bekhuluma ngebhonasi, abantu abathola ngamabhonasi kunzima kakhulu.
Nomzana Gawule, uyakholwa ukuthi ibandla lakho selehlulekile njalo ele-MDC linganikwa ithuba lingenza ngcono?
Ngabantu abaphuphayo nje ukuphupha kwempela kuyavunyelwa, abantu abaziphilayo zithandekile bekhuluma ngombuso wabo. Ngathi okuqala ngale ukuthi babe bafundile ku-America babo ade bebathweleyo bebatshela izinto ezingayisizo bebafunda lawo ethi basiyakhona. Bathi ufundani ithandekile ne-MDC Alliance. Ungakhangeli ukuthi MDC Alliance ivele ngaphi, ivele okungekho emthethweni oqondileyo konke khonoko kwenziwe ukuthi omunye umuntu engakabekwa phansi. I-corruption izalele kwe-Sarika. Ngabe bayavuma ukuthi izwe lelingelekushoke asikhangeleli phambili, bangabe beyi-rider ona ama-sanctions bebecela ukuthi ama-sanctions abekhona kona ukuthi lizwe lihlale lihlekuzimeni. Kanti ikorona le kade siyiphakathi kwayo ungakhangela thandekile arithment betsholotsho umnyaka lozo zokufana leminye iminyaka ngomumo wekorona ngoba abantu bakithi abaningi base-South Africa ngale labo abasebenza khona.
Kodwa kuyini uhulumende asekufezile?
Umnyaka lo umnyaka odlalisekileyo, umnyaka owestekileyo ngomumo wekorona. Ikorona layenziwa ngayi-ZANU-PF. Ikorona yavela khona emakhiweni, emakhiweni kubo-China lapho yavela khona ikorona. Ikorona umnyaka lo ibisele inhlelo zonke emuva. Ulutshwane okwenziweyo ngendlela yokuthi umumo wezinto kawumanga kuhle, ibi namazwe athuthukileyo akwenziwanga lutho lonyaka, izinto zonke zibhazalele. Ukuthi alwasenze lokho izifiso zilazo kodwa azigcwalisekanga, le mali kade vele singalayo kodwa kulutshwane okwenziweyo okubambekayo okunjengokwakhiwa kwemigwaqo eZimbabwe nguhulumende ye-ZANU-PF, nokwakhiwa kwamadamu ezamanzi, okwakhiwa ukunceda kwezokulima. Konke lokho kwenziwe izinto ezibambekayo, zikhona ziyabambeka, zikhona silithandekile esingazibala lapha lalaphaya.
Ungasigqibela uhlelo umnumzana Moyo.
Simple ukuthi izalo yenzeni uhulumende kamnaka uyenzeni bayacatsha ngecorona. U-2019 corona yayikhona yini? Okwabo yikucatsha. Nangababuza i-15 billion ingabi, nangababiza ubuza imali yecorona u-Minister of Health Umoyo ungabi, wabotshwa imali ingabi. Ngizwa ubuhlungu uGawule ngayekhuluma sithi imigwaqo amadamu. Imigwaqo asikhulume ngawo ngama-pothole ukuthi nxa ulenhlanyela ungahlanyela kuyavuka kumilile kwesafisa imoto zethu sezifila ukuhambeki. Mama sithandekile, mina ngikumayining uStembo uMinister of Mine ubizwe ukuthi ezefakaza ukuthi wayi ama-mine imigodi idilika
ngabuya ngabuya ngesikhathi sakhe ngoba balandaba labantu ungananzeleli corruption ekhona babutsha ebusuku lasemini kodwa bayakhulula abahlali ejele.